Hayi, indaba ebuhlungu kakhulu ezithi ubuhlungu. Kodwa singakhona ukuthi ewandle kuyachitha kakhulu, izakhamuzi zewandle zithwele nzima kulezi nsuku, indlovu sezitshona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshozi onyathelwa wafa yindlovu, ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwandle national park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities. So ukuthi sinetshe ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenze zibe yikudla kwezakhamizi, ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abaningi ewandle babulawa yindlala, indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzwisisa kwami udaba lolu, iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthi inani lendlovu eZimbabwe liyehlise, ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu. Ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia, labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu. So kutho ukuthi kumele kube le ndlela yokuthi amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthi inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angikaluzwa kakhulu, kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi zewandle sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewandle bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuvula imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelane ukuthi indaba le sekumele sithi enough is enough, sizazama ukusebenza ndawonye ukuthi igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezi benyamazana thina njengabantu bewandle lathi sibe nakho ukubhenefitha.